ngathi sikhulumende uyehluleka ukubhadala ama civil servants imali. Manje nxa abantu bezathiya amazwe bechiye ama salary abo ale steady income, bebuye khona ngapha eZimbabwe bezodinga imisebenzi, bengasoze bephiwe inholo enhle kumbe inholo eright. Mbone ngani into le is very impossible. Uhulumende weZimbabwe gaqale banengi abantu abahlale eZimbabwe abadinga imisebenzi abafundileyo. Banengi abantwana abaqeqeshileyo abalama O level, ama A level, lama degree. Abadinga imisebenzi abafundileyo. Yindaba uhulumende engabachathi bona maqala bengakadingi abantu abasemazweni. Uhulumende weZimbabwe kayekela amanga, abayekela amanga, abayekela ukuye ngabantu. Abaqale basorte out imesi yabo, abaholise o-teacher, labonesi, namadokotela, namacivil servants. Ababaholise inholo elingeneyo, umholo okwanisa ukuthi bakwanisa ukugcina imuli zabo badle. Khathesi amacivil servants abaholi imali eyeneleyo, abaholi imali ekwana anything. So uhulumende kayekele ukugamba amanga lokukhuluma i-wishful thinking. Uhulumende weZimbabwe usethembise abantu kakhulu amanga and njalo abantu sebediniwe ngamanga kahulumende.
Kodwa uthi lina eliphandle kwelizwe yini elilobungcwethi obungcono obungavuselela umnotho?
Hayi, iliqiniso ukuthi abantu abaphandle kwelizwe bale experience bala ma-ideas okuvuselela umnotho. Kodwa i-problem, abantu babenjani bezosebenza labantu abangamasela abakuzanu PF? Bangamasela abantu bezanu PF abasebenzeki labo. And labantu bangkhona bale bad reputation umhlaba wonke wokuvusela ne-corruption. So i-problem okumele ibe khona, kumele kulungisiswe kube ne-election e-free and fair. Abantu bekwanise ukuvota kuhle bevotela umuntu abamfunayo. Azazandathi vele abantu have lost hope in Zimbabwe. The political crisis in Zimbabwe has not changed at all.